eleyindiya ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uzulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have been asked this rapport between the Prime Minister of India, His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe leIndia selilohlelo lweIndia Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni eAfrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amasekitali ethu.
Owakhathesi leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa yikuswelakala kwemali yokuthi amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathintambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhathe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe leIndia yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kaMabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. UMnumzana Brian Dube sithi bekungaqakathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo ngoba umsebenzi okade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhoye lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe amalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Yazi udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza liyangitakaza. Kabaqale belungise vele i-coal ekhona lana, beyilungise yenele isi-supply isifakele nje lathi amagesi wazothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, hayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokuthela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilithumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.